Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okokuziphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being said is that you find 40% of all suicides happen to be because of
drug abuse. Amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daka lokusetshenziswa kwezidakamizwa, sandise ukuba betha ngamagama amazwi sithi singabalunganga. Kodwa singalukhangelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo, uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqayo. Ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi St John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uzulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo, okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uzulu ukuthi akasikhangelisiseni abantwana lapha abahamba khona, ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu kungabe kusematown kungabe kusemakhaya khona beZimbabwe sebehlangana lotshwala, sebehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesithiwa sithi yi-drug resistance education, ukwenzela ukuthi uma behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuli, bebevele sebezilungiselela ukuhlangana lakho, bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela, kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye abeke thisile ngikhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi lapho, usebuya kuphela ngokuthi usehlangane lomntwana osele ama-drugs athisi usefuna ukuthi ngako uyahle kuphele khonapo. Unanzelela ukuthi phela lwana osedakwa kumbamba ingqondo, kwambamba umzimba, so uzathatha isikhathi sokufuna labantu abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilungu. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela kusala kuyinkinga. Uzulu kavuka azinika amaphapha layo ukuthi kume njani.
Kwagcizelelwa ngu-Father Cloud Maganga webandla lokholo lwesiKristu le-Roman Catholic Church ongu-parish priest eSt Genesius emzini we-Marlborough edolobheni leHarare.
Le problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akula msebenzi, akula into okuyenzayo. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebeyenza into yama-drugs.
Ufada Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikuyini okwenzakalayo. Ngakho ke kumele sikukhulume, singayekeli ukukhuluma. Njengoba singabuya ndawonye even e-church laphana sishumayela, sikhulume ngento leyi ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-church ezimuli lasempilweni.
Umnumzana Anselin Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo e-Parinyatwa Group of Hospitals engu-nurse in charge kulolo hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly the boredom lack of recreational activities to do and lack of employment.
Atasiningi lokhu kubangela ukuswela okwenza. Umuntu ezihlalele isikhathi sonke ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa lokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibe kodwa udube ukuba abalalutho lokwenza ngaphandle kokusebenzisa okudakayo lokho. Ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngase bebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
You might have schizophrenia or temporal.
Ngaba nomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa ukusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela yedlulisa amalawulo ama-rehabilitation centers. Njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo, abezempila kahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi isigama.